okuqakathekileyo okokuqala ukuthi nxa umuntu efika lapho owenzakale khona ingozi yomgwaqo, ingabe uyatshayela yathi imota kumbe udlula ihamba ngenyawo kumbe ngezinye indlela, okumqoka ukuthi ananzelele ukuba yena ngokwakhe uphephile, akazifaki engozini. Ngoba esikhathini esiningi sathola ukuthi singakwenzakale ingozi yemigwaqo, izimoto azazisipho ukudlula mathayana nje zingasakukhangeli ukuthi omunye uhamba njani. Kube lethuba lokuthi mhlawumbe kungenzakala enye ingozi futhi phezukwakhonokho. So ngakuzukuthi umuntu udlula ngemota yakhe, kuqakathekile ukuthi ayithola indawo enhle ephephileyo lapho amisa khona imota yakhe, ayichithe, athathe lokho angafuna ukukusebenzisa ekuhlengeni kumbe ekuncediseni labo abalimeleyo, okungaba yi-first aid kit.
Umuntu engafika kulabo abalimeleyo kumele enze njani?
Esikhathini esiningi kulabantu abayabe begobolezile khonapho bekhangele, ayazithathela isifanekiso. Kumqoka ukuthi azibike njengomhlengi, njengomuntu okwazi esingathi yi-first aid, okuyinto esikhangelele ukuthi umtshayeli wonke olecenge lokutshayela imota elizweni kumele abe esazi i-first aid. Kumele umuntu ake kuphika phansi esingathi kuba palm khona ngesikhiwa, ukuze abone akukhangelise ukuthi bangaki abantu abalimeleyo. Zona imota ezingene engozini le zicithiwe yini? Bacitshwa amakhiye, ama-headbrake aba-oni zafakwa kumbe lezinye emavirini? Ngoba esikhathini esiningi abantu bayalibala bethuleke ukunanzelela khonokho. Imota engene engozini ibikhamba ingananzelela umuntu sigcoke abanye abantu kumbe bese kuqhamuka umlilo khonapho. So kumele abantu bafake, abalimele bafake lapho okuphephe khona, bese benedisa-ke bekhangele ukuthi balimele njani, bancediswe kubizele ambulensi ukuze
ncedise. Ibizwa njani le-ambulensi, njalo ngubani obhadalayo nxa i-ambulensi ingabuya ukuzohlinga abantu?
Kumele abantu bafonele i-ambulensi, esingathi kumele abantu bahlale beseze inombolo zama-ambulensi athiyathiyeneyo emafonini abo. Lapha eZimbabwe sinama-ambulensi ambalwa agoqele esenjenaambulensi omanzi, o-8, o-MRAD, City of Harare, City of Bulawayo, City of Mutare, City of Gweru, lamanye athiyathiyeneyo. Kodwa ikhona okuthiwa i-emergency number, leyani ukuthi nxa ifoni noma ilokhile noma ikhiye yabona ibhalwe emergency calls only, uyakwanisa ukuthi ungafonela inumber naleyo, uyakwanisa ukufatshelwa ngabantu abasabela nxa kwenzeka le isimo esibucayi, isimo esiyingozi. Kumbe ungakwenza ukuthi umuntu usebenzisa i-econet, for example, njengomzekelo, ungafonela u-112 i-emergency number yena leyo.